okwenza kube difficult ukuthi sihlangane njengama opposition okunye ikuswelakala kweqiniso ikuswelakala kwedemocracy within our own institutions as ama opposition okunye ku down because of tribalism because tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition and then kube sokusiba le ndawo ukuthi siyaswela siyayibona immoral authority baba Gibbs ishota kakhulu ku opposition ukuthi nxa kuyikuthi thina ama lawyers awe opposition anjengebandla le MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiya representa amasela abe sebanjwe ngale kuzana PF so immoral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani immoral authority ukuthi sitshele abanye ukuthi bephume mina I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke so ku opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimise ukuthi singayenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono
lapha siyabona ke undibala ubambenye into abantu abangayinanzeleli kakhulu kodwa engabi khona ukhuluma nge-tribalism uthi tribalism sibulele simloko uzwayo ama-opposition parties ngena khona postpart
ye ngibone ngani mina into ezifana nabo-tribalism or racism njalo ziinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe ngoba phela amabandla ezombusazwe ayabelisa ukuthi abe yiwo asuka azoqhuba ilizwe elisaphambili akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu usuka ngakuthi umuntu wesilisa kumbe ngowesifazana kubandla le-MDC siyazi le-MDC alliance kakhulu siyazi ukuthi lokho bekungasilodubo olukhulu kangako loba sisazi ukuthi zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa besenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana ezifana lokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqhamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-one lomkhokheli ukuthi esokuphendukelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besikhuluma labo babala ukuthi mhlawumbe labo bangabuya ebandleni phela elikwanisayo ukuthi likhiphe izizane
sibuyele kubaba undibali size ukuthi pho kuyo phambili ndibali kumele kwenziweni nxa uthi udaba lolu luqhubeka kusuya phambili
engakutsho futhi baba Gibbs nje ngamafitshane ukuthi into le-tribalism ikhanye ngani is getting worse and worse every day. It's even getting worse than what it was during President Mugabe. Kodwa into engizazama ukuthi ngijime ngitsho ikuthi ambona ukuthi into le itsho ukuthi current president more tribalist than the former president. I think what is happening ukuthi kulabantu baba Gibbs abafuna ukusebenzisa kakhulu imathebelele and the Midlands as a battlefield to win ipower within ZANU-PF by even making izinto leze tribalism more pronounced even kuma opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda and into okufuze sibekwazi tribalism injenge slavery is a very psychological problem that is damaging to the individual oyi-experiensayo such that ukuthi okubona baba abantu bengavoteli maybe amapati anjengabo MRP abanjengabo mama Makhube not that we are saying ukuthi umama Makhube urepresenta uhlangotho oluyi-one lomhlobo hatshi engutsho ukuthi this thing is very damaging nxa abantu ba-experiensa into leyo kusukela kudala so kodwa into engifuna ukuyifisa yenzakale within opposition ukuthi kufuze sithathe ama steps directed to addressing tribalism. Ku political party enkulu yona le ethi inkulu MDC kufuze ileadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so it clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu, so kumele kube lento okuthiwa i positive discrimination so as to balance so that i party reflecta i character yelizwe. Ungakhangela thina ku EFF you've got a leadership a diverse. You've got people from Abantu, Amamanyika, you've got Kore Kore, you've got Zezuru, you've got Ndebele, you've got Tonga, you've got Nyanja, you've got Chewa. So Tina, we believe ukuthi tribalism must be fought just like we are fighting ukuthi corruption ibe fought. We want to see the national leadership taking a stand against declaring a war against tribalism. Clearly, not even kukuthiwa into ezinyenyezelwanayo. Kufuze kube very clear ukuthi even the opposition is very clear. Ubaba uChamisa must stand in front of the nation and condemn tribalism clearly. Kungabi into le esayibona beyenza esilinweni sikaTswankirayo besithi bafuna ukuchisela uMakhube ngoba ulidissident. Ngoba yiyo into esukela itribalism khonapho.
Sibuyele kubaba. Ubaba uNkululeko Sibanda. Baba uSibanda, soke nxa ukuthi kungalungiswa konke lokho, kulungiswa njani ba?
Udube ngilalo ukuthi Dube ngingaqala ngokuthi ngivuma ukuthi kuyalungiswa, ngiyabe ngisenze ngani ngivuma lezi zinto ezikhulunywe ngebandla le-MDC kumbe ezikhulunywe ngoPresident Chamisa. Ezingimangalisayo kakhulu ukuthi asizoqiniso kodwa bakhona abantu abazithembayo. UPresident Chamisa, one of his inkulumo zakhe zokuqala esanda ukungena embusweni we-MDC Alliance ngo-February last 2018, wathi yena akalandaba angayenza nxa kuvuma yena umbuso angawuchiyela umuntu wesindebeleni. Udaba lokuthi sicabange njengabantwana abancane esikhathini esiningi sithi thina nxa umuntu wesindebeleni angangena ku-contest lo muntu wesishoneni angaza sokuyi-tribalism. Ayiqondanga into leyo isenza sicabangele phansi njalo singaboni umhlaba ngendlela oyiyo yona. Fanele sazi ukuthi sikhangele umhlaba ngawuphi. I-MTC Alliance kayilwisani labo EFF, kayilwisani labo Makhube, omakhube bahamba bayitshona besebenza lezanu. Ngokwabo lokhana akulali lathi, ukusebenza kwabo lezanu akulali lokuthi bangamaNdebele, bangabathengisi full stop. Liyabona ukuthi basebenza lamasosha lama-CIO bathini sibatshintsha umthetho bathi bana bafuna ukuthi kungabi lokhetho, yikwenza kwabo lokhuyana asilandaba labo ngabantu bezanu. Ukuba ukuthi uMakhube umuntu wezanu akusoze kucitshwe ngokuthi sithi yena uliNdebele akala laphathi alayo. UMakhube labathengisi kuphela abanika imali izanu, kufanele sibe clear khonapho. Ngibona ngani kuzaba azima kakhulu ukuthi silungise izindaba zelizwe nxa singaqalanga sazizwisisa sazicubungula sakhuluma ngamaqiniso. Zikhona izinto ezimbi njalo zikhona iy'mpambaniso ezingabe zisenziwa yi-MDC, kodwa singathatha iy'mpambaniso ezingayisizo sizibeke ku-MDC siyabe sisolva kumbe sisilwa lo dubo olungekho, siyabe simotsha isikhathi esiqakatheke kakhulu ekuthini silungisise udaba olukhulu olwe-tribalism ezimbabwe oluyinkalakatha yendaba. Ukuthi uyabona ukuthi kuzanu umuntu wesindebeleni ungabona ebuyile ubuye ukuthi azoplaketha amaNdebele athi kuthiwa no, wena ukhona mndebele uyapho kubizwa, and izanu ikhetha the west amongst us. Iyakhetha bona apa abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqilwa nje everyday, kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu. Yilo Dube mhlawumbe ngibona ukuthi fanele silukhangele. Khangela ku-MDC Alliance abantu abakhethwa abangafakwayo ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson ngumNdebele, your vice president ngumNdebele. Abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground, ngeke ukuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Wilson Ncube kumbe uMakhube wolungu kuthi okona uyastand ground lo Professor Wilson Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela, yeah.